atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita kophele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwelegini lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNorman Mapeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yacina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze uZulu ukuthi amanyane engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Umnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni okuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba munye munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje uMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGini lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Adumisani Nkomo.
Manazana ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngakhuma ngolokho kwakhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So manazana abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo. Ngoba ngikhuluma nje ikwese kade incede abantu abaningi nge-TV isiphule out sokule-disaster andabaningi awusakwanisi ukungeli-TV ngoba basela kwese. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukuba hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedilito kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibona sekule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakajeleyo?
Ya mbona okunye nje kuyebo kuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakhulisa umkhonomi, into ezingaletha ingqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngona besenziwa kebe ungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Xa sikhangela imbali sake saba le deal le Equatorial Guinea lapha kwasizakala khona kakhulu ongumongameli welizwe kodwa ilizwe sangelithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ye-Australia e-Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnanga kwangalolu daba. Lamhla yethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende okwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe, yibo abakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kula mafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yazo, sokusitsho ukuthi engxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzana uMnangagwa engxeke bangathathelwa umthelo wabo. Yindlela ezana uphepha kanye nasibi ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona, bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawakhephi. Yiwo batsho bathi ama-seismographic figures zakhona kufanele kube kulezinto eziningi esifanele ziyenziwe kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ngasithi hayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bephuxana lo Mnangagwa. Amafutha angazizakala khathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokho, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi balokho kwakhulunywa.
Bathembisa ukuthi kuleli upane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamonds esinawo azaqeda udubo lethu, kodwa sonke singabaya ngadade kuyaphela kunjalo. Kuzaphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa kakwanisafasteyine i-capital investment njengaloku esiyafika ijile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasteyini investment bayesebephunyukile. Kuzaphela kunjalo dade njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula isomnotho welizwe esixoxela ye eseHarare.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphele, sinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso, bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Langamaculo entukuthelwa beculwa lixuku labantu phambi komthithwandaba kamanje eLenesia ezansi yeJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamanje ngokuqala. Umtshutshisi uthe ababili laba betheswa icala lokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. phezwa lokho mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye lokuntshontsha ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane ezintathu zalemuli qede basebebulala ingane ezine labesifazane abathathu encedisana lomunye wakhe uFita Khupe bachiya bekhiye umnyango babaleka umabaso ubanjwe impela viki esengcelweni weSouth Africa leMozambique kathi ke uKhupe obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagotshelwe ugodo loba manje isigweba sogodo singekho kweSouth Africa owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyahlala lomunye wababulewe laba uthi lesi yisiga esibatshiye bengalamathe
mina ngifile ngombali umbali bekusisi wami kuumngane wami kuyikho konke kimi sasihlala sonke ngibhlungu efe ngalendlela abafe ngayo singabe sisezwa na kancane beze befe bonke bephele ngoba kube mhlambe zazula ababanye sakhona ukubasindisa
isiphala amandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula nkosikazi zakele nkosi Malobane ukhuthaze izakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo
500 years so it means that person will never be released from prison akagcina ake siyekele ukuqhashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi because bagcina benze lento lefana nale
isenzo soweZimbabwe lo sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke seZimbabwe unkosazana nomalanga dlamini uthi akwethusa ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba
kuyamangalisa ukuba lo muntu weZimbabwe oyenza isihluko esingaka uchoko olungaka kujwayeleka ngebantwini bakithi and vele sihleli nzima sibizwa izigebengu nani amagama nawe ngisengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo bazi sibiza ababulali igebengu ngenxa yakhe akufani nabantu bayithi lokho angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka
ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesisika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKhupe angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe ngimele Studio 7 Johannesburg eSouth Africa nginguBenedict Nhlapho
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oil okuthiwa ngatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe nezinye indaba esenzakala ngempela sonto thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Eletheki libikwa lisethesa ele Saudi Arabia umlandi wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze Ziyazama ukuvimba ukuphuma kwempiko yokubulawa kwentatheli zendaba yele Saudi uJamal Khashoggi esigodlweni someli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni seInstepol. Isiphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu weMelika wamaRepublicans lamaDemocrats ziphume ijumo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga weCongress olwenziwa kusasa olwama midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zibe zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye Women Coalition of Zimbabwe uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka 2016 kufika lonyaka ongene izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempila kahle kumbe ukuzithuthukisa kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi ezinenyi bathiwa phandle ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhangeleleyo
nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale so ngezindlela ngathi ngesilungu sijalo ukuthi nothing for us without us ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka singathi isicathulo sichisa osigqokileyo so ukuthi isicathulo singithisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yime ngiyikhipha kuhle indaba yami umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami si sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu
umqondisi wemthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane lomajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo
singa sikhangile amalungelo abomama silokhe sibone nganalokhe encindezelwe omama are not getting a space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele lokhe kule pull head down syndrome njalo sinanzi ukuthi khona kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi siyenza ama awareness raising njalo siyenza ama trainings capacity building ukuthi umama abe lesibindi abe le confidence abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezwele so kakhulu sisebenza labo mama emakhaya ukuthi city build capacity ya
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo sikhangela ukuthi yiwapi amalungelo angkhona ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye court nxa kumele siye court sihambe nxa ukuthi kumele sikhulumisane labo umthetho lakho siyakhulumisana labo umthetho kumbe sikhulumisana kwesikhathi sikhulumisana lezinduna sikhathi sikhulumisana labantu nje lapha abahlala khona ukuthi kube lokuzwisisana ukuthi into enje iphathwa njani ngoba imithetho isuka kuma levels echiyeneyo emandebeleni vele omama labo balama challenges achiyeneyo omthetho asocial izinto ezichiyeneyo labo kunengi okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani
emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emandebeleni unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli
udaba lwe-Triple D luzahamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolulungene eMathebeleland. Nxa sithi eMathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina iWomen Centered Development Charter. Oluza khuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu ezizwe eziphetheni imbuso ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye loluhlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama idea abo kumbimbono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku indlela oluzaqoqwa ngayo
eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labo mama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama idea abo kumbe impono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lelu hlelo Inkanyezi Development Trust iSouthwestern Region Gender Network le Women of Zimbabwe Arise kuhlangene le Women Media Development for Foundation ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezabo gender ukuqoqa kwabomama abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani izitori zibhalwa njani abanye bahlomile ngendlela zokuqiniso mama ukuthi omama bazikhulumele omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinye constitution yabo so inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhuba esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawardini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi izimpomba amathalente akhona kulama organ.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempila kahle lezombusazwe bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Rambe usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank umnumzana John Manguja angabe enguye othiwa ngoQueen Vina othiwa nguye okhuquluza inotho yelizwe. Lokhu kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga lereserve umnumzana Esilimumba ethe usecabangela ukuthi umnumzana Manguja nguye uQueen B. Ekuqaleni uLumumba wayethe uQueen B ngusomabhizimusi umnumzana Kuta Takurei kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguManguja imizamo yokuxoxa laye uManguja ayihlule. Kodwa uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongula izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le confidence abama-investors ebuye ngoba kulala kutshintsha ama-statements angithi umuntu uyafakwa namuhle ukuthi abe ngu-spokesperson we-Trust Force emkhonomi kulula malanga amathathu sekhitshiwe usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avukela sekhuluma kunye khona lokhu kwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho ngoba izinto zihlala zitshintsha ziguquka ekuba nzima ukuthi befake i-investment yabeZimbabwe uma izinto zihlala ziguquka la bantu abakhuluma izinto ziguqule iy'ndaba zikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemconomy zingahambi kuhle ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo kambe uQueen B nxakuzaba ngukavena we-reserve bank yakutshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengisela ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho kutshengisa ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi ndisezinxele kakhulu, kutshengisela kungazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi ezambiko azihambi kuhle ngoba izinto ezinyemele zikhulunye zivela kuhulumende zivela kuminister of finance kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisela ukuthi hayi izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asilumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngutsho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombi wakanya vile information, tinaziyazi information yankona. Kwa isu kwa jisipona zani vya liwa kona hali nga pezulu. Abantu kota basafayo ngapa, it's ordinary people. Abantu paka jengami nje unkomo. Nga yukutu vya liwa pezulu ngale ule mba sazi mbe valoli sinko, mbe valoli keke. Kotwa isu kwa jisipona izi ndozi ya shota, izi ndozi ya kwela, imsebenzi raiko. Abantu baya tubega, ilizwe liacha. Kote abanye loke bekulumi ndezi nga swagaliyo. Labanye bapati ndambo. Abasa swagali kuti bati ningezi nizinto. Babega bandu njyo ulumumbo wafaka wafaka 3 days wapindwa kichu. Loko kuchengisele kuti asiko serious njenge lizo ninte siyenzi zayo. Kebo kate rudi senze izi ndo ezi bambegayo, ezi kanyayo. Ezi chengisele wakubana si nisegi lengendaba yukulungisa mkono mwe lizo. Elezi mbapo chilele.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcweti ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Norman Mapesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi uyacina. Intathela izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lithe ngokunqoba elikwenzele eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaya kumajima isikhombisa lani. Okulinani elingeke lifikiswe liqembu leNkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklomelo ngamajima isithupha lanhlanu. Kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka okutsho ukuba kulemiklomelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uMapeza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho okwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys. I think you know it wasn't easy. It wasn't easy, you know, since the start of the season until today, you know.
Ngiyichayela ihlombe abafana bami. Lolu hambo belingokho lula belunzima kusukela ekuqaleni kwesizini kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho ke ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu abalandeli kanye labaqeqeshi ngisithi mina uDumo kusomandla.
Ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba iqembu leFC Platinum liphakamise inkezo yeCasalaga Premier Soccer League njalo ngokwesithathu ukuba uMapeza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu leMonomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sika Division 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eShabani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City kuCity elesine elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eBulawayo Chiefs eChapungu eleNicruit kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaruns ayi 282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaruns ayi 181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaruns angu 143 ku-innings yakuqala kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphelele lamaruns angamashumi amabili lesithupha. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaruns angu 295 balinqobe njalo lisalelwe ngama wickets alichumi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. UMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Guinea lapha ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.